soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 16 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lePhalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni lapho abahlala khona kukhetho oluzayo.
Kodwa mina ngokubona kwami abantu okumele kube yibo ababe phambili baphushe lolu daba yithi thina esikudiaspora thina esingaphandle.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi isilobele uhulumende ugwalo imkhuthaza ukuthi alungisise umthetho ophathelane nokusebenza kwenkokheli zomdabu u-Traditional Leaders Act.
Okwenze safaka lesi sicelo kuhulumende ukuthi okwakuqala i-Village Development Committee ilugatsha oluqakatheke kakhulu ekuhleleni lekugugulizeleni intuthuko ezigabeni.
Ugatsha lwezokusakaza olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe izolo lwazise ukuthi solunikeze amalayisensi wokusakaza imisakazo yezigaba eyisithupha egoqela uRadio Kalanga.
Inhlelo esizazisakaza zinhlelo ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba esingathi i-community development.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lePhalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni lapho abahlala khona kukhetho oluzayo. Lolu gwalo lwethulelwe idale lePhalamende ngothiwa ngumnumzana P. Mutshemwa lwafakwa amasignature ngabantu abazinkulungwane ezimbalwa befakaza ukuthi basekela inyathelo lokuthi bavote abahlala phandle kwelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma phambilini kokhetho lwedluleyo olomnyaka ka-2018 ukuthi abahlala phandle kwelizwe kumele bavunyelwe ukuvota. Siqoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ekhankasela ukuvotela emazweni eZimbabwe Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyazi bana i-constitution yethu eZimbabwe eka-2013 iyavumela izizalwane zonke zeZimbabwe ukubana zivote noma zikuphi nendawo. So into ekumele yenziwe lana ukuthi silandele i-constitution yethu njengoba isho. So i-electoral act eZimbabwe kumele i-alignwe le-constitution and ilungelo lokuthi abantu bakithi bavote livunyelwe. And then i-government sokuzomela ukuthi ibone ukuthi iyafacilitate ukuthi kuqalwe u-register abantu bakithi abasemazweni.
Wona amabandla ezombusazwe akhanya engalugijimisi kakhulu udaba lwe-diaspora vote nxa sikhangela ukubana awafuqi ngamandla. Ungathini wena ngakho kono?
Amabandla ezombangazwe aseZimbabwe i-opposition sengingatsho ngithi i-opposition especially MTC banokukhuluma ngalo daba le-diaspora vote esikhathini esiningi. Yinto ekhulunywa kakhulu ukubana ibalulekile ukuthi abantu kumele ilungelo labo lokuvota balithole. Kodwa mina ngokubona kwami abantu okumele kube yibo ababe phambili baphushe lolu daba yithi thina esikudiaspora thina esingaphandle, ngoba at the end of the day ilungelo leli elokuvota yithi esingalitholi ilungelo leli. Ilungelo leli yithi okumele sililwele. Abantu abasekhaya esikhathini esiningi abakucabanga kakhulu nathi ngaphandle bona nje balinda ukuthi sithumele izimali ikho nje abakhangeleleyo kodwa masokhulunywa ngendaba zokuthi sivote abanengi ungathi ludaba abangalunakeleli kakhulu so thina sokumele kube kithi ukuthi sifake awareness ukubana kubalulekile ukuthi sivote sikhethe inkokheli esizibonayo ende kuzosiza kakhulu isizwe seZimbabwe ngoba khona manje vele sithumela ama remittances adlula bo 2 billion ngomnyaka a contributor kakhulu ku GDP yeZimbabwe so kumele ukuthi sibe lelungelo lokuthi sivote ukwenzela ukuthi silungise izinto eziningi ezimoshakeleyo eZimbabwe njalo futhi si attract ama investment avela ngaphandle so I think thina njengamaZimbabweans angaphandle yithi kumele sibe phambili ukukhankasa lokulwela ukuthi ilungelo leli livunyelwe nguhulumeni
umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ekhankasela ukuvotela emazweni eZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ithi isilobele uhulumende ugwalo imkhuthaza ukuthi alungisise umthetho ophathelane lokusebenza kwenkokheli zomdabu we-Traditional Leaders Act ukuthi uhambelane lesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukwehlukanisa umthwalo wezinduna osobhuku kanye labalisa okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
Esikucela kuhulumende weZimbabwe ukuthi kaguqule umthetho okhangela ngenkokheli zomdabuko ikakhulu okhangela ngomsebenzi wabo sobhuku ayenze kube khona ukwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba okwakhathesi ungawukhangela lo mthetho weTraditional Leaders Act uthi usobhuku nguye ochair iVitco abuye njalo acheye iVillage Assembly okungesinto lokwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba iVitco kumele ireport kuVillage Assembly so nxa usobhuku ezaziba nguchairperson ezichair ngapha ekuVillage Development Committee eplana njalo esebenza aphinde futhi ayezichair ngale sekuVillage Assembly osokumele ihlole ukusebenza kweVitco kakula kuwehlukaniswa komsebenzi lamandla ekuthiwa ngesikhiwa itransparency and accountability okuyinto equkethwe yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ngakho thina sithi lo mthetho kawuntshintshwe usobhuku acheye kuphela iVillage Assembly njengalokhu umlisa echeya iward assembly kube sokusithi iVitco ichewe ngumuntu oyisakhamuzi ozakhethwa yizakhamizi njengalokhu iwardco ichewa ngcouncila okhethwa yizakhamizi ngeli kwenelisa lobuciko bakhe
okuyikho okubangele ukuthi inhlanganiso yakho isukume ithathe lelinyathelo kuyini
okwenze safaka lesi sicelo kuhulumende ukuthi siyananzelela izinto ezimbili okwakuqala iVillage Development Committee ilugaja oluqakatheke kakhulu ekuhleleni lekugugulizeleni intuthuko ezigabeni ngakho izigaba eziningi ungahamba amaVitco ayakhula ayehluleka ukusebenza kawenzi lokho kuthiwa ngama-Village Development Plan kakenzi ama-feedback meetings ukuthi babisele imbiko ezakhamizini njalo futhi kabala ndlela yokuthi bahlolwe izakhamizi ekusebenzeni kwabo lokhu sibona ingane kudalwa yikhonokho ukuthi sobhuku ubambe mambande ngapha nguye ohlelayo asebenze ngapha nguye futhi ohlola umsebenzi okuyinto edala okwesibili ukuthi awukhloku lokhu kwenza kakuhambelani le constitution yeZimbabwe isisekelo sombuso sithi nxa kukhona umthetho kumbukwenza okungahambelani lesisekelo konoko kuyize neze ngakho sithi lo mthetho we traditional leaders act kulolu kudaba lokusebenza kwabosobhuku le wenze iphutha nxa kuqathaniswa le constitution yelizwe ngakho ikho sithi akuguqulwe kulungisiswe ukuze intuthuko lamalungelo abantu kuthuthukiswe njalo lesisekelo sombuso silandelwe sihlonitshwe
limqhubele njani uhulumende lesi sicelo kukanti likhangelela ukuthi uzaliphendula nini ngoba sibona ukuthi minengi imithetho elokhini ingakalungiswa ukuthi ihambelane lesisekelo sombuso
sithumele nge-email kukanti sisesaphakathi kokubafonela futhi njalo ukuthi silandelele ukuthi sibone ukuthi basibonile isicelo sethu kusasa sizabe sisithumela njalo futhi ngalokho okuthiwa ngama-courier services.
Lo-ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izolo wazise ukuthi usenikeze amalayisensi wokusakaza imisakazo yezigaba ezisithupha egoqela oweRadio Bukalanga. Ugatsha lwezokusakaza olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lwazise ukuthi eminye imisakazo esizaqala ukusakaza ngethi Matobo Community Radio Trust, Chimanimani Community Radio Station, Vemuganga Community Radio Trust eChipinge, Ndau Radio Trust, Twasumbuka Radio Trust eBinga, Kasambavezi FM eKaripa, leMatsiwa Community Radio Trust eShamva. Sixoxele siphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga umnumzana Ntando Dumani ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umsakazo wethu uzasakaza usedolobheni le-Plumtree Town koGetshenge. Uzabe ufika endaweni ezinjengabo Ndolwane, ufike lendaweni ezinjengabo Mpandeni, oDombodema, kusiya ikakhulu eluhlwini lebulilima, kodwa bese sisiza futhi laseMangwe, sifike ngisho la kubo ezinyama. Izindawo esizasakaza kizo. Inhlelo esizasakaza zinhlelo ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba esingathi i-community development. Siphinde sisakaze inhlelo ezikhangelane lamasiko ethu, lolimi lwethu, lobuntu bethu njengamakhalanga. Siphinde sisakaze inhlelo ezehlukeneyo ezikhangelele ukuthi ziqoqe abantu, zibathuthukise, zibaphakamise njalo zibanike ulwazi ezehlukahlukeneyo. Kanti njalo sibe lezikhathi zokuthi ama-artist akithi ayathuthukiswa, ayaphumelela, ayathola indawo yokuthi umsebenzi wabo udlalwe khona la.
Siyake sizwe abanye bekhala ngokuthi ukusungula umsakazo kudinga imali.
Liqiniso sibili ukuthi ukusakaza kudinga imali eningi kakhulu. Kodwa ke njengabantu bakithi esikhalangeni, ngabantu ababambeneyo kakhulu abayanelisa ukuthi bahlangane ndawonye, bahlanganise noma imali eyabifuneka noma yini izinto ezifunekayo ukuthi bazithuthukise. Ngingapha nje umzekeliso ukuthi ungakhangela endaweni yakithi kakhulu. Abantu bayakha izikolo, bayakha izibhedlela, bayakha ama community hall. Konke lokho bekwenza ngokuthi bahlangane, babuthanise ndawonye okudingekayo ngitsho lemali imbala, bahlanganise, bayenze khona lokho abakufunayo. Yikho ke yiyo futhi indlela esenza ngayo umsakazo wethu lo weRadio Bukalanga.
Ubona abasakazi lilabo na njalo ngasela ukuthi lizasakaza ngendimi ziphi? Kuyaba kuyisikhathi langa kuphela nje kumbe liza hlanganisa lezinye indimi.
Njengoba usazi Chris ukuthi uhlelo lolu luyaqala kathesi ukuthola ilayisensi. Ngikhona ke sisezabuthanisa sihlanganisa abantu ukuthi bese sithola abasakazi, sithole abayenza imisebenzi ehlukeneyo edingekayo ukuthi umsakazo uphumelele. Kodwa ke ngathi phakathi kwabantu bakithi bakhona abantu abalolwazi njalo abalobungcwethi bokusakaza abasebenza endaweni eziningi ezehlukeneyo. Angeke ngibatsho ngamagama kodwa ke sikhangelele ukuthi labo ngabantu abazasondela baphathise kakhulu ekuphumeleleni komsakazo lowo. Kodwa ke abanye ngikhona ke sisezaba trainer sibanike ulwazi lobungcwethi bokusakaza. Baningi kakhulu abantu bakithi abale siphiwo abale talent kanti ke akukho nzima inxa yokuthi ngabantu abavele bezimisele sesileminyaka silabantu ababutheneyo ndawonye abafundisanayo njalo bezifundisa ngokusakaza lokho. Yikho ke sibona ukuthi awungumsebenzi siwanelisayo ukuthi ungaphumelela. Lapho esiyabe sisilela khona sizadinga uncedo kulabo ababe lolwazi lolu noma bengasibo amakhala angawumbe bengasibo abantu bakithi. Kodwa ke sikhanyelela ukuthi konke kuyabe kuhlelekile kahle. Ukusakaza sizasakaza ikakhulu ngesikhalanga. Yilo ulimi oluzabe lusakaza kakhulu. Kodwa ke phezu kwakhona lokho kulezi indimi esiyasakaza ngazo ezinjengesiTswana, ezigoqela isiNdebele, ezigoqela isiChao kumbe ngathi isisili. Lezo zindimi ezizo ezitholakalayo emangweni wakithi.
Umnumzana Ntando Dumani isiphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga. Ube khuluma ecingweni leStudio 7 esePlumtree. Kajalo zempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula amakhulu amabili 266 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Isigaba seMathebeleland South yiso njalo njengakuthange esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abedlula amakhulu ayisithupha 61.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC
channel. Ngisikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani lezisebenzi zikahulumende elahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithobamunwemunye ekhulwini 90%. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuthaza ukungalandelwa kwemithetho yelizwe ngokuvimba abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi baye esontweni. Umthethwandaba wanquma ngeviki edluleyo ukuthi labangahlatshwanga kumele bavunyelwe ukuya esontweni, kodwa uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi uzaqhubeka ebopha abangahlatshwanga abangena emasontweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Salibonani kuStudio 7, okhulumayo Godfrey Moyo, umahlabahlaba umahlaba ithwale. Ngidlulisa umlayeza ngoba vele ngiyafaka imlayeza aliyidlulisi kuStudio 7, angazi inkinga yini. Kodwa ke ngoba mina ngisiyela ithi lokho engidlulisayo kubalulekile. Sicela bakithi sokungathi imthwakazi abantu bangayichiya nje celeni ngokuyikhuluma kabi. Imthwakazi iqembu elizobusa isizwe samaNdebele o isizwe sikamzilikazi kamashobana. Ngiyazi amavoti abeseduze nje manje mhlaka 2023. Ngicela isizwe sikamthwakazi sokungathi ngavotela imthwakazi ngoba ngiyazi abantu bahluphekile, abalalutho abalwenzayo, bancindezekile ngombuso wezano. Izano iloko iroba abantu ithi iyabayenzela lokho. Kunini amapromisi abe khona la manje sihloko sisamile kuwa 13 imgodi kulokho yamenyezelwa angazi nga angazi kwakunini ngangisemncane kakhulu namanje kulokho kusamenyezela imgodi singayiboniyo sikha ngamakhanda emfuleni akuyamanzi so ungcono vele besiyekele sihlupheke ngoba siyahlupheka sizimele singumthwakazi siyabonga
livuka njani basakazi Studio 7 landonke balali sikudaba lwamatitsha amatitsha kaalanihloni shu alubana bengabanye ngabazi sula 1-2 years behola behlezi kodwa namhlanje sebesithi bakhalala umsebenzi bazama ukwenzani phezu kwe-2 years bephiwa imali bengasebenzi abantu abanye kade bekhona besebenza 2 years zonke bona behlezi
akakhohlwe kancane
angibonge njalo ngifinyelele kusizwe sikamthwakazi nakubala seven okhulumayo mathi nami ngizojoyinayo nokuhlaziya ipolitiki funa ukutshintsha izinto zibe mpilo ngokuhlaziya kwami kwimbono wami nothi owe-Studio 7 umbono wami nami ma ngihlaziya ma i-MDC zonke alliance yeli thini ziyafana azimlwele umthwakazi zingezokuthi sigcineke sicindezelekile singakwazi ukubambana siyisizwe sikamthakazi mina ngokubabuka kwami labantu bayahlala ensithe nabaholi bezana bebe sebephuma uma bephuma eminyango ngaphandle babekhuluma bengathi bahlukene kodwa uma bengaphakathi kwezindlu la singababoni khona babezwana bekhuluma ngokuthi singenza njani ukuthi sigcine lesi sizwe sakwamthwazi sihlukene ukuze sikwazi ukuthola izinto esizifunayo ngokubana uma sikhuluma ama-resources kubenefita bona amashona uma sikhuluma ngemisebenzi womthwakazi kubenefita bona amashona akukho nomntwana owamthwakazi ongamthola ephethe loba kuyiphi ibhoda loba kuma-police station nasey'kolweni kubotitsha sokuyibona abaphetheyo yibona abaqhashwayo kwamthwakazi nalapho kuthanyela khona inokubuka ibhoda yasemaqhini kwemilango wamadlambuzi kuthanyele ama-security ngamashona nabantu abathanyela singamashona so laba bantu uma bona behlala behlangana engaphakathi lezindlini bakhuluma ngokuthi balwela ukuthi singahlali singabuyi futhi sibe nayo iphathi ezosenza sihlangane njengezaphu bifu ngaboma-70s esasithi inkomo ethi ma ethi evizirali abantu behlangane babe yinto ewani uliwe isibe nesithunzi manje bayibona le nto ukuthi wona kumele sihlale sehlukene ingakho beplanda ke OMD babeya futhi babahlukanisa babenza bababili nezanu abanye abantu bakamthwakazi bazoke ukuthi hayi zani right abangatholi lutho ngale kwazana babuye bathi MDC right abanye abangatholi lutho bathi alliance nayo i-right so angingabona sehlukene almost 3 feet so kube sekubeyakela amaphati akhe ithike amarapini nabozapho nabo ma bethi bathi sehlukene so asingeke safa sabambana bona noma babehlukene ngokwamaphati kodwa ngokubhenefitha babhene bayabhenefitha akukhethelekile ukuthi ungumlandeli we-M D C kumbe ungumlandeli wezakuzana babhenefitha kisibona so yilapho thina silimala khona kakhulu inkulumo yami ibhekise kakhulu kusikhulumele ngisizwe esithi kona abantu ababoneko umafa nonje umbakathi ngonje mnyama MDC South so ukuthi la bantu abafuni sibambane bayesaba futhi ukuthi kona singabambana njengezaphu singakwazi ukuthi silwe neplan yabo lesithi mina befuna ukuthi ebantwini bakithi asisondeleni sibambane sibe into eyi-1 ngemva kwe-MRP kumbe ngemva kwezaphu sibe sesikwazi ke ukuthi silwele ilungelo lethu
sanibonani sanibonani basakazi bethu bonke ku-Studio 7 kunye nabalaleli be-Studio 7 nonke jikelele mthwakazi omuhle onibulisayo ke umdala uKhumalo ngilane egoli bakwethu. Ngomthetho wami ke bengisacela ukuthi ngiphawule ngenkulumo eqhamuke nomagalela mafa banda lapho abephawula khona ngomongameli umqondisi moyo emnikiza phakathi kwabantu lapho ethi yena uthuke amakhumalo. Ngokubona kwami akula lapha thuke khona amakhumalo abantu bangafakaza abantu abathuka amakhumalo abantu be-NDC Alliance ngokuletha okambalani babagcwalise ku-City Council yakoBulawayo nokususa indle eHarare bayilethe koBulawayo abantu baphuze amanzi endle for the first time yiyo likhansila ye-NDC Alliance ever since uBulawayo benamanzi ahlanzekileyo kwangena bona abantu baguliswa yikhorela kusengaba ke lapho ke yena uMagalela Mafa angachazela khona abantu ukuthi yini i-development abayenzileyo koBulawayo. Maye ngayichaza ayimise lapha development abayenzileyo. Singabonga. Kodwa mina kayikho into ebambekayo enziwe i-alliance le yabo uMagalela Mafa sibantu. Angizami ukuthi manje bangasukeli umqondisi kungenasidingo ngokuhlulwa kwabo nguMonzola. Ababhekane naye uMonzola noMakhupha. Ahlukane nomqondisi. Hhayi, ngiyazibongela bakwethu.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba se-Texas yiso esikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Isigaba se-Florida ebesiyiso esilamanani aphezulu. Sizilandela ese-Texas. Izolo nje kuphela kubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2652 endaweni ezitshiyeneyo zelizwe leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esiqintini seCalifornia okubhubhe abantu abedlula ikhulu 110 izolo, umnumzana Julian Bebe.
I-corona ukhanya ibuya kubi ikakhulu kulabo abantu abalokhu bengakahlabi. Ibuya kubi la sebantwaneni abavele bengela vaccine. Hayi, into yakhona ikhanya izaphambanisa kakhulu. Izikolo sezivulwa and kukhanya kuyadoselwana, abanye kabafuni ukuthi abantwana bagqoke amamaski, abanye bathi abantwana kabagqoke njengoba kungela muthi wokubahlaba. So okwakathesi sibili kukhanya kubile kuma-southern states le anjengabo Florida, Alabama, Mississippi, Georgia khona le zikutsha kubi ngale abantwana bathwele nzima. Njalo sithemba ukuthi labo governor bakhona bona lawo ma-states engiwabalileyo lamanye bazabona kuhle into yakhona ukwenzela ukuthi bazame ukunceda abantwana, bakhuthaze abantwana ukuthi bagqoke amamaski nxa besiya esikolo ukwenzela ukuthi balwise lesi sifo lesi.
Sezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa, amaclub, amajim lokunye okunjalo?
Ya, indawo zokuzithokozisa sezivuliwe. Bavula khonaphana be-relax into yamamaski laphana kusiya khona ngale sokuzafika kubo July 4th ngale. Kumbe kungumeya kwampana emuva le. Ba-relaxa sile izinto. Kodwa yeyi i-corona sibuya kubi kathesi. Hayi, angikwazisile ukuthi kumbe sokuvuliwe. Kodwa indaweni eziningi balokhu bekuvaliwe noma kumbe kuvulwa isikhathi eside kakhulu ukuthi laze nezizokukwetshisa kuze kuseleza ama-night club. Ambona ukuthi kuvuliwe leyo endaweni eziningi. Lokhu bazama nje ukuthi balwise yena linto ngoba baningi abantu abangavaccinatewanga abangahlabanga. Yikho lapho kukhanya kulo msindo khona, kukhanya kulo hlupho khona. Okuyinto lokho okuyisifo lokhu kukhanya kubachaya bona abangavaccinatewanga. So nxa besiye emabhawa, ema-night club, lama-restaurant lapho kudliwa kuze kube sebusuku kusuka kuphambanise. So ukuze bakunqabele lokhu, indawo ziyavulwa kodwa hayi esikhathini esiningi. Babezama nje ukuthi abantu bangahlali khona kakhulu isikhathi eside ukwenzela ukuthi bangachiya into leyana kumbe bayihlanyele khona phana. Amamaski aso lo mdala uBiden uphumile nje kumalanga ladlulileyo ukuthi hayi sokumele ukhangele ukuthi abantu bagqoke amamaski. Njalo laba abangavaccinatewanga kumele kubonakale sibi ukuthi bayathestwa ukuze nxa umuntu elakho angangeni lapho kulabanye khona angakuhlanyeli kwabanye abantu ahlaphumaye ngekhaya uzokwento kwangikhona kungani kuyadeda mbijana. Njalo lama company lapho kusebenza khona abantu abaningi umthethisi uphumile kakhulu kakhulu bona abantu abasebenzele uhulumende siphumile umthetho ukuthi abantu kumele sibili babone ukuthi bahlabile kumbe kugqoka ama mask lapho nxa ungahlabanga kumele ubonakale ukuthi uyatesta kumbe utestwa kangakabili kumbe kangakanyeviki kule number yakhona ukwenzela ukuthi bakulwise kwinto lokhu bazama ukuqeda.
Umnumzana Julian Bebe isizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Idale lePhalamende selilinde ukuhlaziya udaba lokuthi abahlala phandle kwelizwe bazavunyelwa na ukuvota besemazweni abahlala khona ukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.